Abaswelakele ngilimkani Dlovu ona 35 and then kube ngumhlanhlanyeke iminyaka yakhe angilakenise le minyaka yakhe sizoba ngudanisa thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emngayo
akele ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene embodini bayethanda khona lapho indlela athi besibiswa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaswelakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lwekrugersdorp izizalwane zezimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho izizalwane zezimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lowo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso saneko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wase wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wase wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayeshuka phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esilidingayo nesizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingelakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
khona inani engalitho makade kuthathwa abaquotation akhona akobo-18,000 ngomuntu eyi-1
18,000 lapha sithi amaranda
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyihlobo sami kakhulu lo oyi-1 ulumkani Ndlovu uyihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomathelwane sakhelene ekhaya
ekhaya kungabi
ekhaya kuselubani egabeni lokuthiwa yikazana ekhatham
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa thiri ukhona usesoweto okanhlanhla angilaqinisa ukuthi ungaphi then okalimukani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumize lezo mali ungatshela ukubani utholakala
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo numbe zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngiyalo okokadanisa thiri unkosikazi wakhe ithi 0653522251 ezami 0849593339